Yeah, kuvamile ukuthi abantu ngezimoli la ngama sihlobo labangane babothane badle bakholise nje yeah. So abantu abaningi bahlangene ezindaweni lapha bakhona izindawo ngezindawo mostly ngezimoli labangane kudliwa nje kukholise yeah. So yikho engizwa abantu bekwenza abaningi yeah. Engisebenza labo
wona umdlalo lo bawuthakazelela yini abantu abokuza bavela emazweni afana leZimbabwe
ya bakhona sibili abaningi asebewuthakazelela engibaziyo sibili abangasawuthontisi kodwa-ke bakhona njalo abangakawuzwisisi kodwa hhayi inengikhanya sela-ajusta sibili sebekwazi lokuthi kwenziwa njani ukuthi lijikwa njani leli bhora licagwa njani nabadlali bakhona
manje ngibona ungani ngomdlalo ongagcina lawo uthakazelelwa kakhulu yini eZimbabwe
singazi ngokuya kwesikhathi kodwa ikuthi ngumdlalo nje ofuna izembatho eziningi ukuzikhava ukuzivikela eziningi okwedlula umdlalo wenguqu so ngibangani ikho okungabanzimela ngoba ikakhulu ezemidlalo zithakazelelwa ngabantu abanganelisi ukuthola lezi zinto
wona uthakazelelwa ukunganani khonapha elizweni lemeli
ha uyathakazelelwa kakhulu kokuthi kusasa abaningi asoze baya emsebenzini ngoba baba bevele benatha besidakwa besidla okuthi emsebenzini bagcina bengayi namuhle ama-chechi vele ngiyabona bekuyihafu indawo eziningi uyafica sibili i-chechi yonke i-chechi yonke sibili phose yalova ngenxa yokuthi kulo mdlalo lo umdlalo omkhulu sibili ungani hhayi mkhulu kakhulu mkhulu sibili lalaba ababengayanga ababekele kwi-television abanye bahle bathenga amatikiti umnyaka wonke vele.